So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amavuko zihlobo wathi ngithathe leli thuba lokubonga u Blessing Zulu ngokusinika izindaba ngolimi lesishona. Olamukela emoyeni ku Studio 7 ngolesine mhlaka 26 Zibandlela 2018 ngupraxitus Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
ababe mkhangela ukuthi ebhala yona lethisi kumele besichazisele ukubana ukubona ababe khona mzwana aze abuye e-UZ kungathi khonokho kwenzakala nini njalo mbani owayekhona mbani ongava ukuthi hhayi ngamuzwa sibili.
Ikolishi le-University of Zimbabwe selize lethula ugwalo lwe-thesis lowaye ngumkakhe kamongameli uGrace Mugabe eyabangela ukuxokozela lapho isenikwa isicuco sokugqiba izifundo ze-PhD.
Injongo yabo kade ngokuthi inkokheli zama-civil society zibe zihlanganise imiqondo ukuze siphume ne-strategy ukuthi njengoba sesihlala ngo-2018 ama-elections a-2018 i-internet ingayisebenzisa njani ukuze kutshengisa ukuthi abantu bavota njani.
Inkokheli yenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu ingene umhlangano wokubonisana phezu kuwo kuthi zingasetshenziswa njani indlela zokukhulumisana zakulezi nsuku ezebulenjini ukusabalalisa imibiko ephathelane lezokhetho. Uthi-ke umphathintambo wezempilakahle uDr David Balwenyathwa utshele idale lephalamende ukubana uhulumende usethethe amanyathelo okuvimba ukumemetheka komkhuhlane wesihudo sekholera. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ikolishi le-University of Zimbabwe selize lethula ugwalo lwe-thesis lowaye ngumkakhe kamongameli uGrace Mugabe eyabangela ukuxokozela lapho isinikwa isicoco sokugqiba izifundo ze-PhD. UGrace wanikezwa isicoco se-PhD yikolishi le-University of Zimbabwe ngomnyaka ka-2014 ngemva kokwenza izifundo zenyanga ezithile. Khona kusazakala ubana kuthatha iminyaka ethile ukuba umuntu athole lesi sicoco. I-thesis lay ibonwe ngabaningi ebulenjini kuwebsayithi yabe-UZ ngolwesithathu. Umbuzo olabaningi ngothi kungani kuthethe iminyaka emine ukuze ibonakale ebulenjini. Lokhu kulandela njalo umbiko wabe-commission ebona ngobucubungula amacala enkohlakalo eye-Zimbabwe Anti-Corruption Commission ZAC ukuthi sebesenza uphenyo lokukhangela ukuthi uGrace wasithola njani lesi sicoco. Esilesihloko esithi The Changing Social Structure and Functions of the Family, My Brain Child. Ukuhlaziya lolu daba, sixoxe locubungula ezombusazwe uMnumzana Vezi Nkomo ecingweni eseTexas khonapha eMelika.
Isisisi lay kule mbuzo emnengi okumele iphendule ngabantu be-University of Zimbabwe. Kuqalisela kubantu bona lawo kuthiwa ngama-supervisor akhe or ababe mkhangela ebhala yona le-thesis kumele besichazisele ukubana kubona ababe khona mzwana aze abuye e-UZ ukuzoyidefenda ukuthi azokhuluma ukuthi hhayi engubhalileyo yilokhu lalokhu bembuze imibuzo achasise ngesikhiwo kuthiwa yi-articulating kungathi khonokho kwenzakala nini njalo mbani owayekhona mbani ongava ukuthi hhayi ngamuzwa sibili mbani ongabhala phansi ethi hhayi ibizo lami nanti ngamuzwa sithi so mina ngambuza umbuzo onje. Yibo abantu okumele bephume egcekeni khona ko besichasisele sibili. Nxa bengekho hhayi iphutha elenzakalelo leli sokumele lilungiswe. Kuyamele bona abakhulu bonke be-UZ or vice chancellor lava kuyamele lo baphume umsebenzi.
Bonke abafunda e-UZ kuyabe sokungasela sithunzi.
Akusela sithunzi, isithunzi sonke sesiphumile. Abantu be-UZ abaphuma khona esibazi abaningi ngabantu abaphuma belemfundo lani ekuqinileyo ukubana lapho abaya khona siyababona kuma-industry ukubana hayi laba bengangena umsebenzi. ngabantu abasebenzayo kakhulu kodwa kubakazi ukukhangelwa kathesa ukuthi hayi ama degree lawa kambele siwakhangelisise kuhle ngenxa yokuthi kulomuntu owaphiwa i-degree yakhe eyamanga
ikanti-ke yena uhulumende omutsha angangenela na esebenzisa umphathintambo wezemfundo yaphezulu
kakhulu kusemthethweni lokhu ubona bengangenela bayavunyelwa engani khona yena ujonathan umfana kamlevu umoyo wathi ekhona yena waqalisisa ukuthi kulama-degree anjani njani okumele siwakhangelisise yikho esikukhangele ukuthi uma besithi bona kule nto labalokhu beyikhuluma besithi i-new dispensation kumele bekhulume khonokho ukuthi hhayi kwayenziwa iphutha ngasilikhangeleni ngakulungiswa nxa bengenzanga njalo ithemba labo siyakhahlela khatshana lathi
umnumzana vezi nkomo ucubungulayo ezombusazwe ubekhuluma lapho ecingweni esetexas khonapha emelika inkokheli yenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu ingene umhlangano wokubonisana phezu kokubana zingasetshenziswa njani indlela zokukhulumisana zakulezi nsuku ezebulenjini ukusabalalisa imibiko ephathelane ngezokhetho ikakhulu indawo ezingafinyelelekiyo lula ezisemaphandleni lapho uzulu athwala nzima ukuthola imibiko ngendlela ejwayelekileyo uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo
lumhlangano oqoqwe ngokusebenzisana kwabenhlanganiso ezibalisa eye-Media Center kanye leye-Zimbabwe Democracy Institute uvumelene ukuba kumqoka ukusebenzisa indlela zakulezi nsuku zasebulenjini ngoba sekuyiyona ndlela uzulu angayisebenzisa lula ukwengezelela kulezo ezivele zikhona okubalisa amaphephandaba imisakazo yama-wayilesi labomabonakude umnumzana bekezela gumbo ingcwethi yecubungula ezombusazwe enhlanganisweni yeZimbabwe Democracy Institute ZDI ulandisa ngokubafuqileyo njengenhlanganiso ukuqhuba lomhlangano owenzelwe emahofisini eMedia Center
injongo yabo kade ngokuthi inkokheli zama civil society zihlanganise iqondo ukuze siphume nestrategy ukuthi njengoba sesilandele 2018 ama elections za 2018 iinternet ingayisebenzisa njani ukuze kutshengisa ukuthi abantu bavota njani ukuze abantu bariporte ukuthi baphathwa njani makusenziwa ama-elections
lo mhlangano ogumbo ethi uza ngemva kokunanzelela njengenhlanganiso ye-ZDI ukuba ziningi izehlakalo ezingakhulunywa ngazo kulezo ndawo ezingafinyeleleki lula
sesinazi ukuthi kulabantu abaletha impiko yokuthi kulabantu bahamba bebalandelela bebacela ama-serial number e-voter registration njalo kunye sesinazi ukuthi emaphandleni kwenzakala into eziningi ezingaripotwayo ngenxa yokuthi kukhatshana but sesinazela ukuthi i-WhatsApp njenge-part of i-social media isingenile emaphandleni kungasetshenziswa kungaukuthi amamembe ama-civil society atrain abantu ihambe ibasikade across the communities kwenzela ukuthi basebenzise ureporta
ugumbo uthi okumqoka yikufundisa abantu ukuthi bazi kwehlukanisa phakathi kweqiniso lamanga kundaba abayabe bezitholiswa
sisapoti abantu esizabe sibatrainile sabafundisa ama-ethics imithetho yokuripota sisapoti abantu abanjalo ukuthi besiqoqele i-information njalo besenza njengezibuko emaphandleni ngokokuqala mkuyana okwesibili kukhulunywa ngokuthi kumele abantu bebambane ama-civil society ama-social movement ama-political party nabo bonke abantu abasupport i-democracy ne-human rights bebambane besebenze ndawonye ukwenzela ukuthi iinjongo zethu esiyabe sizama ukuthi sizifeze zifezeke ngokubambane
lo mhlangano ongenwe njalo ngabaze bemele izifundi zemakolitshini lema-yunivesithy yezimbabwe national students union zinasu unobhala jikelele wezinasu u-ashley funye uchasisa ngobuhle bokusebenzisa indlela zokufinyelelisa imibiko ezenkundleni zokukhulumisana lokuzilibazisa zasebulenjini eze-social media
ngasisebenzisa ukuthi siphumele impumela enhle for ama-citizens wonke akuleli ngoba sibona asinika i-space sokuthi sikwanise uku-expressa esebe sikufuna
abenhlanganiso lezi bathi lokhu kuzosiza ekuthini uzulu azi amalungelo akhe angaze avuma ukwethuselwa eqanjelwa amanga kwezokuhanjiswa kokhetho abangenela umhlangano babalisa abavelele enhlanganisweni ye-Heal Zimbabwe, ZESNI, ZINASU, ZIMRIGHTS, Digital Media Society of Zimbabwe, Crisis in Zimbabwe Coalition, Citizens Alliance Initiative, Platform for Youth Development Trust, Combined Harare Residents Association, Zimbabwe Women in Politics, lamanye. Ngimele Studio 7 ngise Harare ngingumevis Gama.
Umsakazo weStudio 7 uthanda ukuthatha leli thuba lokubonga lina balaleli bethu ngokusisekela okweminyaka yonke le. Njalo sizimisele ukulethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe insuku zonke. Sithanda njalo ukulazisa ukubana sesengezelele inhlelo zethu. Sesilohlelo ngo-6:30 ekuseni phezu kwalolo oluphuma ngo-7:30 ntambama. Lilakho ke usixhuma kusukusela ngomvulo siya ngolwesihlanu kumagagasi athi 909 medium wave la ku short wave ku 4930 13860 15460 15580 la ku 6080. Lingakhohlwa njalo uhlelo lwe live talk kusukusela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ngo 8 PM ntambama. Umphathintambo wezempilakahle uDokotela David Parire Nyathwa utshele idalela ephalamende ukubana uhulumende uzathumela ingcwethi ezibona ngokuhlanzeka ezinkonzweni, ezililweni kanye lalapho okubuthana khona abantu, ikakhulu eChegutu elendaweni ezigombolozele leli dolobho ukuyafundisana loZulu ngokuhlanzeka emizameni yokuvimba kumemetheka komkhuhlane wesihudo sekholera. Kulabantu abane abasebethe babulawa yilo mkhuhlane abangamashumi amathathu lantathu bayelatshwa sikhuluma kanje. Inhlanganiso ephathisa ngoncedo emazweni asathuthukayo yakwelebhilithane eye-United Kingdom AIDS igqiba uhlelo lwayo lokuphathisa indlela abamabhizimusi asebenza ngawo kulesicelo sokuba lezi nhlelo ngazi yaqhubeka eZimbabwe. Intathele zindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Lokhu kuphume emhlanganeni wokuhluza imisebenzi yenhlelo ze-BIP ukuphela kwayo lokudingakala ukuba kwenziwe kulakusasa. Lo mhlangano wenzelwe eHarare ngolwesithathu ubuphatha indaba ezithile okugoqela ukuphana amacebo kwengcithi ezikulumsebenzi. Umnumzana Thabani Moyo umcebisi kulumsebenzi uthi iBIP isebenze ngendlela ephathise kakhulu ukusungula ukukhulumisana lokhulumende kwaphathisa lamabhizimusi achiyeneyo okugoqela lasacathulayo.
Besisebenza ngale nhlanganiso lezi esithi ngama-associations, ama-business membership associations, ukuthi ekhulumisane lohulumende ukwenzela ukuthi nxa uhulumende crafta ama-policies akhe kube nendlela yokuthi singathola maybe ama-small to medium enterprises angathola maybe ama-benefits. Ungakhangelisa kathesi ngo-2018 lomo umsebenzi esiwenzileyo kuke kwaba lama-reforms awe tax. Kuke kwayehliswa i-tax yema-mobile phones, kwaba le grouping yama-taxes for ama-MSMEs, kungakhangela i-2018 National Budget Statement.
Kube lesicelo inhlanganiso eziningi zikhuthaza ukuba noma iminyaka yalolu hlelo isifike emaphethelweni, kuyadingakala ukuba yengezelelwe ngeminye njalo iminyaka kuphathise kuntuthuko yelizwe. Umnumzana Godfrey Chitambo, umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Association of Microfinance Institutions, uthi ukuba umsebenzi omuhle kangaka umiswe nje kokuphela kungadanisa kakhulu.
Ngoba antshi uzwa ukuthi abantu bonke nje laba bekhuluma ukuthi hayi kukhanya ngazani kwakusetshenzwa. Kusetshenzwa futhi ilizwe leli lime kanzima. Izinto zazingamanga kuhle. Asisoli muntu, asithini, kodwa sithi ke kathesi abaningazi bemali abe UK aid lava. Bona bathi akuphele, thina sithi hayi vele sokuqaliswa bile ngoba laphana sasiyenziwe omapho yabona. So siyabacela ukuthi khona hayi kubeke nini isibone nje ngoba maybe just another 4 years asingathi hayi ingxenye sokuride kodwa kathesi ukuthi sithi sokuphelile hayi.
Umoyo wazisela umhlangano ukuba lolu hlelo luphumeleleyo okwamagama ngendlela obeluhlelwe ngayo.
Bengabe bengakakuboni kathesi ngoba yinto esanda kwenzakala iproject ye 4 years ayingeke ibisikhuphe impumela enjalo ngesikhathi esifitshane. So nxa sokuimplementa sithemba ukuthi baza kubona noma iproject isivalile, kuzaba into ezizasala zibonakala nxa kubo ama small to medium micro enterprises. Siyazi ukuthi abanye bangabe bengakabi kwazi kathesi, but bengaba kwazi as time goes on bazawabona ama-fruits ankhona.
UNkosazana Lawrence Banda, umongameli wenhlanganiso yeZimbabwe Chamber of Informal Economy Association, uthi kuqakathekile kakhulu ukuba inhlelo ezinje ziqhubekile phambili ikakhulu kumabhizimusi asakhulayo.
Zuku zonke kulabantu abatsha abangenayo kwi-informal economy, ngoba i-challenge ekhona ukuthi iZimbabwe ayilayo imisebenzi e-formal. Akula ma-industry, akula misebenzi eqe lapho kungaqhatshwa khona abantu bayisebenza khona. So informal economy yakhula nsuku zonke ukuthi baphathise ngolwazi lakho kokade bekupha kuhulumende kanyele kuhlelweni kwemithetho. Sikubona kuqakatheke kakhulu, mhlawumbe bangeza ukuthi uhulumende abe le-wisdom thize nxa ekhangela i-informal economy.
Abenhlanganiso yeZimbabwe Applied Arts and Crafts Association bona bathi inhlanganiso ezifana layo, inhlanganiso ezithengisa izilimo emkambo lezinye esacathulayo, zibona usesekhona umsebenzi omkhulu kubhiphu kulokuthi uvalwe. Inhlanganiso ye-UKAID yasungula lo msebenzi ngomnyaka ka-2014 ngaphansi kwenhlanganiso ye-Adam Smith International, wabuyiswa-ke kwinhlanganiso ye-IMC Worldwide ngo-2017, wagqiba iminyaka yawo emine mhlaka 31 Mpalakazi ku-2017. Iziphathamandla ze-UKAID zithi zisahlolisisa ukuba lolu hlelo lungaphenduka na, njalo ukuthi nxa luzaphenduka lungabuya lukusimo siphi. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Singakangeni esigabeni sethu esilandelayo, wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Donald Trump welemelika yena-ke osefike emhlanganweni omkhulu wezenotho wamazwe omhlaba World Economic Forum, uhle wafika ngokwethesa abePalestina ukuthi bayeyisa ilizwe lakhe ngokwala ukuhlangana okwenze lomsekeli wakhe uMike Pence ekwethekeleleni kwakhe emhlubulweni waseMiddle East. Umongameli Mohammed Abbas wale Palestine wale ukubonana lo Pence njengoba uTrump isekela ele Israel ukwenza iJerusalem isigodlo sayo. Kuthi ke uhulumende wele Somalia uthi uzathumela abantwana abangamashumi amathathu lanhlanu abahlengwe kuqembu labalwa becatsha besimuslim abe-Al-Shabaab ngeviki edlulelo ukuthi bayekhulunywa labo zingcwethi ezelapha olukuphathelane lokuzika kwengqondo kumbe abahlukumezekileyo ngasengqondweni. Abekomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ZEC sebekhiphe umbiko oxwayisa uzulu ukuthi akula muntu olemvumo yokuthatha inombolo ezitshengisa ukuthi umuntu ubhalisile ukuvota, ama-serial numbers. Embikweni munye baveze njalo ukuthi inani lasebenelise ukubhalisela ukuvota elizweni lonke jikelele selisedlula kancane izigidi ezinhlanu, 5,667,317. Obathabele Masuku usethulela lolu daba.
Umbiko wabezeku ulandela izikhalazo zabantu abaningi elizweni lonke jikelele ezokuthi kulamalunga ezanu-PF ahamba ethatha inombolo eziveza ukuthi umuntu ubhalisele ukuvota. Lokhu kwenzakala eGwanda eBulilima West kanye leCountry Park koBulawayo. Umbiko wezekhi wazisa uzulu lalabo abathatha inombolo lezo ukuthi isenzo lesi sephula umthetho, njalo ozafunyanwa ekwenza lokho ulakho ukujeziswa. Izekhi yazise njalo ukuthi uzulu nxa engahlangana lalolu dubo kumele ayemangala emapholiseni. Osebenza lenhlanganiso ezizimele uNkosikazi Sichasisile Ndlovu uthe izekhi bekufanele ithathe amanyathelo alukhuni ukuthi izanu yekele ukuthatha inombolo zabantu, hashi ukukhuluma nje isethusela amabandla aphikisayo.
uzoki iyakwazi ukuthi kulabantu abahamba becollect ama registration slips njalo bethatha ama serial numbers besenza abakubiza bethi ngama cell register ama potential voters abo njalo iyakwazi ukuthi lokho kwenziwa yizanu PF kodwa iqhubekela phambili iletha okungama announcements wokuthi abantu abayizenza khona kubazabotshwa bona bengathathi action ngoba bayakwazi ukuthi ngoba abantu sebeke bagijima bayareport njalo lamanye ama political figures aseke avakatshela khona ezekhe ebuza ukuthi kungenza njani ukuthi belungisise ama registration slips abantu abasemawadi nabo okutshengisa ukuthi bakunanzelela ukuthi umuntu uhlala ewadini yakhe kodwa uregister under enye iwadi okutshengisa ukuthi izekhi bekumele iheqalise uphenyo iphenyisise konke khona lokho ibone ukuthi ukuthole njani ibisisenza-ke isibonelo sokuthi ngempela bazabopha abantu abathatha lawo ma-slips okwakathesi mina ngithi lokho abakusecurethayo nje lihaba lokuyethusela labo abaku-opposition ngoba bacabanga ukuthi labo bazagobha begcine besenza into enjengale
Isakhamuzi semzini weCountry Park wobulawayo unkosikazi Dorica Mkandla uthi uhlalele evalweni ngoba kulabantu ababuza ukuthi babhalisele ukuvota na njalo abantu laba bayabethusela.
Khathesi siyalandelelwa besibuza ukuthi sirejistile yini. Xa sibaphendula ngokuthi yabo sirejistile bathi bacela ukubona ama-receipt aprovayo ukuthi sirejistile. Xa sesibaphile babhala phansi kodwa esingakwaziyo ukuthi kubhalwani phansi ngoba liyana yimfihlo yami yimi ngedokabe kufanele ngibekwazi. Ngoba sokusuka ukusethusa ukuthi maybe siyaphambanisa nxa sibapha kumbe singayekeli ukubapha futhi siyaphambanisa kusuka ukusethusa ngoba abantu ababesilanda kuba kungani sethuselwa kwesinye isikhathi ukuthi nxa ungayanga uyatshaywa kumbe nxa ungayanga uyathini okusuka kube nzima ebantwini ukuthi bayekele ukwenza lokho abakutshelayo.
Osakhulayo unkosazana Lebuhang Nare owegwanda uthe kulabantu abakade bebhoda bethatha inombolo bethembisa ukuthi kule nhlelo zentuthuko ezizanikezwa abantu ababhalisele ukuvota.
Kulabantu abahamba bebhoda lapha bebhala abantu. Uma bebhala abantu baya becela le number yakho eku-registration slip yakho. Singazi ukuthi baya befuna ukwasebenzisa. Last time babebhoda emayitini bethi kumele uproduce i-registration slip yakho ukuze bethathe i-slip number ukwenzela ukuthi bebone ukuthi uyayi-registered voter. Kulama projects abuyayo which are meant only for ama-registered voters. Babebhoda bethwele amaphepha. Kulamanye ama-youth abhoda. Khathesi lokubhoda labanye abantu abangabantu abadala bethwele amabhuku behamba bebhala. Last time bathi balungisana nendaba zamaseli. Khathesi singazi ukuthi babhala besithini kungokwani. Khathesi bahamba bebhala futhi. Emabhukwini bebhala abantu becela lama registrations lama slip number wona lawo futhi.
Kusenjalo uhlelo lokubhalisela ukuvota luyaqhubekela phambili kodwa abantu abakhubazekileyo emzimbeni bayakhala ngokuthi bayehluleka ukubhalisa ngenxa yobandlululo lokungezwani lezisebenzi zezeke. Omunye wabalalesi sikhalazo unkosikazi Farah Mnyamana umgcini sihlalo wenhlanganiso yabaphila lesimo sokungezwa endlebeni eDeaf Association of Zimbabwe.
Abantu bokuvotisa laba bayabecela ama-deaf ukuthi babuye le-proof of residence. Ama-deaf amaningi abalazindlu bayaloja. So lapha aloja kuno umama wakho oyabe engakwanisi ukukhuluma ama-sign. But yena umdeaf lona oyabe sesithi uhlezi endlini. Nxa sesiyakhuluma ukuthi ufuna i-proof of residence kayiphumi. Njalo abantu laba abavotisayo bona labo bayachiya abantu labana abangakhulumiyo lokuthi abakwanisi ukukhuluma nabo. So ningachabanga ukuthi amadefu lawo kabafuna ukuvota bayafuna but amapepa onalawo okuthi proof of residence abalawo njalo lokukhuluma labantu labana abavotisayo kabakwanisa ukukhuluma nabo amadefu amaningi karegistanga lokuthi abakwanisa ukukhuluma labo ende baningi.
Umongameli we-National Council of Disabled Persons of Zimbabwe umnumzana Watson Kupe uthe abantu abakhubazekileyo kumele babhalisele ukuvota kodwa ukuze lokhu kube lula kufanele izekhi ibeke usuku lapho abazaphathisa khona abangaboniyo kunye labangezwayo endlebeni. Uthe sebeke bazama ukukhulumisana lezekhi kodwa lokho bengakatholi usizo.
Abangakhulumiyo kumele ukuthi kona kube lo-interpreter oyaziyo ukukhuluma ilanguage leyo ngoba nxa kungela interpreter kuyababuyisela emuva. Yiyo ethiwa ngesikhiwa exclusion, ukuvalela abanye phandle futhi bangangeni kuhlelo lolu lokurejista. Ngaleyo ndlela bagcine labo bengasavuki. Sesikubonile sesizahambisa umbiko lowo ukuze Aku braille aku kaya fana aku logo. Kau tu kumeli kutu kumeli special day. Dia kau register bantu mancalu. Kula ma interpreter kula ma braille. Wale vote kumeli kutu enzo enge braille. So that it becomes yetu ya siri secret. Kaya ingila braille. Kusi kutu vele. Ivoti aku ya wana kalo mundo. Aku nanda aku tu na wako mbani. Patika mena uta ivo wana mwe yake na ivo.
Loke ukale ukupalisela ukuvota kumnyaka ophelileyo abantu abangaphezu kwenkulungwane ezingamakhulu amabili sebebhalisele ukuvota kobulawayo njalo abantu abangamachumi amahlanu lanhlanu behlulekile ukubhalisela ukuvota kuhlandla le-mop-up exercise ngesizathu sokuthi yilabo abalabazali abazalelwa kwamanye amazwe ababizwa ngokuthi ngama-aliens okwamanje abezeki babika ukuba inani lasebenelise ukubhalisela ukuvota selisedlula kancane izigidi ezinhlanu i-5,067,317. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Lila mahabulo uhlelo lwe-Operation Fiela endaweni ezihlala beZimbabwe abaningi kwele-South Africa lapho sokubotshwe khona abaningi abatholakale bengela amaphepha okuba selizweni ngokusemthethweni. UBenedict Nhlapho sibalo ludaba eseJohannesburg kwele-South Africa.
Badlimbu yangoluthi abakwamanye amazwe abangela mvumo yokuba selizweni abahlala eHelbro Beria leUvel ngemva kokuba amapholisa amasotsha abogatsha lwendaba zasekhaya abezemithelo labezemithetho emadolobheni bengene beyasalanga nkotshana kulamalokishi ngolwesibili langolwesithathu bezingela isigebenga phansi kohlelo lwe-Operation Fiela. Kulamalokishi kulapho kuhlala khona iningi labakwamanye amazwe ikakhulu abadabuka eZimbabwe. Iningi labo-ke lithi lethuke kakhulu njengoba amaviyo alondoloza ukuthulala abengena isivuvu ezitezi kuwiswa izivalo njalo kuhlolwa wonke umuntu ukuthi uselizweni na ngokusemthethweni. Kwezinye indawo bebevimba izitalada wonke umuntu odlulayo etshengisa ubufakazi bokuthi ungubani njalo uzalwa phi. Abezomvikela laba bebengena lasemabhawa kudingeka ukuthi izidakwa lazo ziziveze ukuthi zingobani. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Tony Drinkwater uthi kuyacaca ukuthi lolu hlelo ngolokubutha abaselizweni ngokungekho emthethweni.
Iyangithinta uma isithinta labo abangenamaphepha ngoba kuyazakala ukuthi thina abeZimbabwe sibaningi kakhulu la. Lala maphepha ekhishiwe uhulumeni weSouth Africa asenelisanga isikhathi sabasifishane iningi lethu alinamaphepha. Igebengu ku-rights boshwe igebengu.
Esinye isizalwane seZimbabwe unkosazana Mesimvundla uthi kusegcekene ukuthi into abebesabela ngalolu hlelo yiyo esenzakala.
Ngendlela okusuka kuqondiswe ngayo ebantwini usukubona ukuthi mina personally ngisuka ngicabanga ukuthi lokhu ukuthi ifiyela ebheka isigebengu kuyishield kuyihawu labo lokuvika. But bona injongo kusuke kuyikutargeta ini abantu abangelamaphepha.
Esinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Moses Sibanda uthi vele uMangoye uyasola ukuthi lolu hlelo lungaqondiswa kuzigebenga njengoba amapholisi amaningi esidlalazo mngane munye.
Ebuya njalo yethuze ukuthi uma kusenzakala lezi zinto abantu abaafektheka kakhulu kuzaba ngabantu abangalamaphepha ama-legal migrants kumbe ngithi nabantu abantu abazithengisele ezitaradeni abazama impilo igovernment engeke ikhona ukubaprovida ngemisebenzi.
Kodwa akumphathi indaba ogatsha lezamapholisa umnumzana Fikile Mbalula uthi akula olecala lobalinganani ozacezwa ilo hlelo. Kusenjalo abakwamanye amazwe emalokishini eKagiso leKrugersdorp bathe sekuqhamuke izenophobia kule ndawo. Kumalanga asanda kudlula izakhamizi emalokishini la zingene ezitaladeni zatshisa izindlu lamabhizimusi abakwamanye amazwe bebethesa umlando wokuthengisa izidakamizo nokumemethekisa ukuthengiswa kocansi. Umnumzana Mbalula owethekelele lezi ndawo wakhuluma lezakhamizi uthe loba nje engavumelani lokutshiswa kwempahla kungenza ukuzatshwala i-Operation Fiela izalubhekisa khona isiyathanyela izigangi lezi ezihlukumeza izakhamuzi. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguBenedict Nhlapho.
Singekehlukani kothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. I-College le-University of Zimbabwe selize lethula ugwalo lwe-thesis lowayengumkakhe kamongameli unkosikazi Grace Mugabe eyabangela ukuxhokozela lapho isenikwa isicoco sokugqiba izifundo ze-PhD. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah. Ngisithi asibeke ithuba elifanayo njalo ngo-half past 7 ntambama. Lichone kahle.